sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali tshona njani zulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kumpalakazi 2023. Igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ubudlwangudlwangu kubandla lesi-CCC sebucaphekele enkundleni yokuxhumana e-X lapho sekuvinjwe omunye wenkokheli zebandla.
Uphathi mtambo we-finance labantu abanjenge-World Bank bathi i-economy iyakhula, engxenye bayakubona sibili ikhula, kodwa ebantwini ukukhula kwangikhona akuzange kufike. Intengo iqhubeke ikhwela.
Iningi lithi umnotho welizwe ubumubi kakhulu kuwonalo umnyaka esiwugqiba kusasa, njalo elakusasa likhanya libuvili bayo.
Kufana nalokhu okwenzakala ezibhedlela kumbe ngithi omongikazi. Umongikazi wesintwini engakutshela izinto zonke zomzimba nesilungu.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwevidiyo yengoma yomhlabeleli uJa Prezer ethiwa Waletikali, abanye abathi ayihloniphisi ngoba ilamantombazana agida enqunu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha eStudio 7. Ubudlwangudlwangu kubandla lesi-CCC sobucaphekele enkundleni yokuxhumana e-X lapho sekuvinjwe omunye wenkokheli zebandla uMnumzana Tererai Obey Sithole. USithole ubevinjiwe ukubuka kumbe ukuxoxisana labantu enkundleni yebandla le-CCC. USithole uzonde waze wahlasela abaphathi balinkundla esithi bamchiya phandle. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla uMnumzana Gift Ostalos Siziva eloba enkundleni le uthe kube liphutha nje ukuvinjwa kukaSithole kungenziwanga ngabomo. Kodwa abantu abalobe enkundleni le bathe akwenzakali ukuthi umuntu asuswe ngephutha, okutshengisa ukuthi kulokulwa kwenkokheli yebandla. USithole wake waba ngumgcinisihlalo wabatsha kubandla le-MDC Alliance. Imizamo yokukhuluma lo Siziba kumbe uSithole yehlule. Iningi lithi umnotho welizwe ubumubi kakhulu kuwonalo umnyaka esiwugqiba kusasa, njalo elakusasa likhanya libuvili bana. Osekudanise abaningi ukuthi inhlanganiso ezibona ngomnotho wamazwe ezibalisa iWorld Bank zithi umnotho weZimbabwe uyathuthuka. Sixoxe lengcwethi ecubungula izomnotho uMnumzana Masimba Kutshera ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyathi ubungumnyaka onzima kakhulu ngasikhangela umkhonomi labantu makhaya. Umphathi mtambo we-finance labantu abanjenge-World Bank bathi i-economy iyakhula, engxenye bayakubona sibili ikhula, kodwa ebantwini ukukhula kwangikhona akuzange kufike. Intengo iqhubeke ikhwela, abantu bebengelamali eyokuthi bathenge izinto okumele babe lazo. Uzabona ukuthi abantu abaningi baqhubeka besiba ebunzimeni khathesi umnyaka uphela. Sikhangela njalo ukuthi khathesi kungaba ne-drought, ukuthi kuzaba nzima futhi sikhangela umnyaka ozayo.
Kodwa siyabona ukubana umnyaka wonalo ubungafani leminye iminyaka ekuthini ezitolo lapha ubusithunga ngena uyayithola yonke into oyifunayo. Singathini nxa ukhangela ukubana into bezingahambi kahle kodwa bekungcono phakathi kwezitolo ama supermarket
leqiniso lelo elokuthi into besikhona sibili ngathi khangela iproduction ukanye njengani iproduction yezinto even ezivela elizweni iproduction ibikhona sibili kodwa ezikhwameni zabantu bebengela imali yokuthi bathenge izinto zakhona so uzabona ukuthi abantu bebethenga engxenye kuma tuck shop lezinye indawo ezithiphileyo mbija uzabona njalo ukuthi i-economy yethu ama supermarkets lamanye ama companies amakhulu bebelobunzima sibili ngoba bebesithi ama tuck shop asiyethatha i-business la
ungathini nxa ukhangela le isisindo sedola leZimbabwe enqaqathaniswa lelemelika kuyatshengisa na ubana kulube kulobunzima
umnyaka uqalisa idola laseZimbabwe vele kubile njalo kodwa siqeda kathesi uzabona ukuthi nga sikhangele i-black market awumbe singathi ungasikhanya le black market sabona ukuthi isisindo sedollar siwe kakhulu engasi compare kumbe ngasi athanisa le market le Reserve Bank ukuthi idollar baye lithi 7,900 so uzabona ukuthi isisindo sedollar azange sibe stable sike sahlala okwesikhatshana endaweni inye kodwa umnyaka osuphe la kathesi sibona njalo ukuthi idola leZimbabwe selisiwa futhi
manje nxa sikhangele elakusasa ubona lizaba lobubelo na
ithemba ngelo ukuthi aloba abantu bengazuza emasimini lapha bengaba lenzuzo esingathi etho lutho ngoba ukhanya njengani into ezinjenge drought azifuna ukuthi zibe le lobunzima lapha so ngasikhangela njalo ukuthi i-budget esalethulwa ngoba umthuli Ncube khanya njengani li-local lama-taxis amaningi abantu bebengela mali eyokuthi bathenge izinto okumele babe lazo so ngibona njengani elakusasa ukulobunzima futhi obukhona mbijana
lo ke ngumnumzana Masimba Kujera ocubungula izomnotho welizwe ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Ramlela ndwandwe
Ramlela
ndwandwe
Ramlela
ngcheshwe
Ramlela namba wafubengula
Ramlela ndwandwe
Ramlela
ukwenze maphandleni izakhamizi zesabelo sezansi emandebeleni zithi ukuba lukhuni komnyaka ka 2023 ngenxa yendlala edalwe yikungani kahle kwezulu okubangelwa ikuguquka komumo womkhathi kukhanya kuzaqhubekela phambili iningi lithi belithwele amagabha avuzayo lonyaka njalo likhulekela ukuthi umnyaka ozayo ube nganeno izulu liqale ukuna okuzwayo kusukela ngelanga lekhisimusi yosekuthiya abanye sebelethemba lokuthi mhlawumbe bengadobhadobha okuthile emasimini okuningi asikuzweni kunthathele izindaba ye-Studio 7 u-Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo esegwanda
izakhamizi eziningi zithi bezibhekane lendubo eziningi lomnyaka ukwedlula embalwa edluleyo ezigoqela indlala kanye lokuswelakala kwamanzi ngalokho zithi sezilinde ukuthi lomnyaka ufike komlindi uyacina zibone umnyaka omutsha ukuthoziphatheleni unkosikazi Saziso Khumalo wayisakhamuzi evokole insiza uDumangoye belaleziko lonyaka
umnyaka ka-2023 ube ngumnyaka olukhulu kakhulu ezimpilweni zethu bekungela kudla silendlala emangalisayo sesiswela la izifuyo lathi sesiswela lokuthi sidlile sesilimile ngezulu lonaleli linile sikhangelela ukuthi kumbe khona esiza kuthola kodwa uhlupho yilona lolu ukuthi indlala yilokhu ikhona okokuthi sikhangelela ukuthi nga siyathola usizo uhulumende asini ukudla sisalinde lokhu esikulimileyo
la mazwi asekelwe ngesinye isakhamuzi esitezekwana North Mnumzana Zwelithini Kabula.
Umnyaka ka-2023 ube ngumnyaka okade uhlukuluza izakhamizi kakhulu esabelweni sakithi ngoba izulu belingananga umnyaka owandulelwe 2023 kwasokusithi ukuthi abantu abazuzanga kudla emasimini kwasokusithi ke lamanzi amanzi aswelakala sibili sibi sokuthi bona abantu bazuze basebenzise empilweni yansuku zonke lokhu kwasokuhlukuluza futhi lezifuyo amanzi abeswelakala phose impilo yabantu bebetshona ilanga lonke abantu bedinga amanzi
unkosikazi siphathiswe enkalo esilikwe kwana north udobunzima ababhekane labo lomnyaka bekukuzinga laphezulu
isiphathe kubi kakhulu intengo yempahla ibikhwela njalo nje imali ngapha singayitholi kwazothi lapho ususiyaphela umnyaka izulu laphuza ukuna safelwa futhi izifuyo okuyizwe sikhangelela ukuthi ibhenki yethu sonakalelwe kakhulu izifuyo lanxa izulu libuyile lifike sokukubi kakhulu kithi lapha emandebeleni
uqhubeke ethu ufisa ukuba ngabo uhulumende uyazama ukulungisisa ezinye zendubo ababhekane lazo ikakhulu emaphandleni
uhulumende angangenela sisize ngokusilungisela imigwaqo lokukhangela ngezingozi lezi ezisemgwaqweni lokwehlisa intengo yempahla ezitolo lokuthi sithole imali eqondileyo esingakwazi ukuyisebenzisa
kusenjalo lanxa iningi lithakazelela ukubona kwezulu kule viki izakhamizi zebhewula sekule matobo bezikhale ezimathonsi ngekhisimusi ngemva kokuba abesilisa ababili bethethwa ngumfula osimukwe esewula izidumbu zababili laba zitholakele izanuse zomumo omkhathi zikhuthaza uzulu ukuthi engalingi achaphe imfula egcweleyo izulu belisina mihla ngemihla endaweni ezijiyeneyo zelizwe kusukela ngosuku lwekhisimusi Nimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda uAlbert Ncube.
Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa ngezibhekane labesifazane sixoxa lo nkosazana Magdalene Moyo osehlale kweleBhilitane okweminyaka ayisikhombisa edabuka eZimbabwe eCholocho.
Mina ngicabanga ukuthi wonke umuntu sonke siyakwazi ukuthi ekhaya nakanjani ekhaya bekhaya akukaze kube mnandi futhi ube kude lasekhaya so kwenzeka ikhuluma ngendaba yemisebenzi nayonke into sasikolode sokuthi awukho ekhaya sihlala sikhona especially ngalesi sikhathi sekhisimusi
manje uyakucabange yini ukuthi ngeminyaka elandelayo uzabuyela ekhaya
ya ngalithemba ngiyake ngicabanga ukuthi ngeminyaka ezayo umuntu abuyele ekhaya ngalithemba nginasifiso
manje siyasizwa abanye bekhala ngokuthi ungaya emazweni imendo kayitholakali lokunye kunjalo ukubona njani wena
Liqiniso liqiniso lama ngendanga
Kati kubangelwa yini kungakubangelwa ukuthi abesilisa abaya emazweni basuka besiyadinga abanye abangaso bekhaya omama abangaso bekhaya
mina ngazi kodwa mina into esengiyibonile into engiyitshoyo engiyibonayo so far ukuthi kuyasetshenzwa lapho kulela ukusebenza kusenda ngabantu abantu abafani kodwa ana sithilela ukusebenza and imali eningi umholo mhlawumbe ma uthola umholo wonke ihafu yonke kumele ukuthi ubhadale ngayo iindleko zogesti irenti into ezinjalo so esifuna esiningi ukuthi uziye endaweni lapho ongahlangana khona nabantu ngobathi shop pieces ukuba ne-social time siba sincane kakhulu and akwenzeki ukuthi abantu ngesikhathi esisodwa be-off bebengekho emsebenzini omunye akasebenzi namhlanje omunye kusasiyasebenza manje ikhisimusi ngama-holiday ababelungu balapha bayakhuphula umholo ukuthi hhayi mhlawumbe ma ngabe bewuhola $10 manje ikhisimusi uzohola $15 so kuyaheha sawukwenza ukuthi ngihamba ngemsebenzini so manzi kwabanye abantu but mina engikwaziyo esikhathini esiningi ukuthi abantu bayasebenza ama-bills alapha mani aphezulu kakhulu we hardly have into abathi i-social time like bakho kukhona abakwenza but abaningi lelukusebenza dala ama bills sithumele ekhaya nathi sidle so ona ngathi mangithathi 2 days ngahamba ngayo mhlangana nabanye abantu kumbe bangabuhlala kuphi nakuphi endaweni esithile ubona ngathi sewumoshe kakhulu ezinjalo
manje nxa ukhuluma ngokuphathisa ekhaya liphathisa okunganani ngoba sesike sezwa abaphathi ntambo beZimbabwe besithi bona imali enenge ephathisa ilizwe ivela phandle kwamazwe liphathisa okunganani
umuntu esebenzela ekhaya esikhathini esiningi mina mangibona esikhathini esiningi like njengoba beke wabuza ekuqaleni ukuthi umuntu unasoyini isifiso sokubuyela ekhaya sukuzila ukuthi awuthi ngiyakhe kancane kancane kumbe ngamabhizinisi kumbe kusiza la esibuya khona whether kuselokishini whether kusemakhaya na uyayifisa intuthuko angithi sometimes siyenze la ama-cooperative ukuthi ayi mhlawumbe masingafaka amanzi endaweni ethile mina ngibuye echolotsho mama mubuye echolotsho uthi echolotsho laphayana ngathi umuntu kungaba namanzi izibhedlela zangikhona imikondo uhlalise ekhaya ayikuthi intuthuko yonke uyayifisa khonayo lapha okuhle ufisa ukuthi sengathi ngabe nabasekhaya bayakuthola kalutshani ukuthola abantu abaselfish abathi hayi mina ngiyasebenzela nabantu abami sidla imali silana siraiti kukalutshwana kakhulu I think futhi nangendlela esikhuliswe ngayo
nxa sikhangele okwenzakala kathesi ekhaya ikakhulu kwezepolitics lina abasemazweni likuthatha njani kukhona yini eliyaliphathise ngakho njalo eliyabe lifisa njengoba lingavoti lingavunyelwa ukuvota lisemazweni lina lithatha njani ezombusazo
phathisa lapho siphathisa khona ngendlela ezineyo ukuthi abantu abayiba abakhona emakhaya beyiba baqhubekisa umsebenzi and esikhathini esiningi ngithi ke ngifuna ukuthi siyacindezelelwa kakhulu abantu bakithi abafakwa kuma-positions khonokhani ukuthi likubonayo mhlawumbe makuvotwa ngishibhe khalele liyani elabe libhaliwe ukuthi votela iphathekile so abantu abasekhaya kunzima ukuthi balenze bayawenzise abemaningi bakhankase so omunye nomunye uba naso isifiso sokuthi okay mina makukhankaswa kungakhathalekile ukuthi umuntu ukhankasela yiphi iphathi but kuba nangindlela zokuthi kuhlanganise izimali kuyenzwa ama-fundraising abantu baphathise ngendlela ezihlukeneyo futhi bezame ukubona ukuthi kuba nomehluko or kuba ne-new government makunzima but esikhathini esiningi abantu bayayenza
Hello ke bekungunkosazana Magdalene Moyo isizalani seZimbabwe esesihlala kwele Bilitane ubexoxa ekuhlelo lwethu lwezabesifazane asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngevikezayo
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba siqoxa lo Vusa Mkhaya umhlabeleli sihlaziya udaba lwevidiyo eyomunye njalo umhlabeleli uJa Praiser esidale inkulumo ungasela ukuthi ubone njani ividiyo le entsha eka Ja Praiser sibona abanye bekhala ukuthi hayi kayenzanga kuhle ngoba kulabantu abanqunu lapha amantombazana anqunu wena uyibone njani
mina ngokubona kwami ividiyo iyenzwe ezinga eliphezulu esintwini siyakwazi ukuthi ubunqunu buyahlonipheka ngakho ke laba abakhalayo lawo abakhalayo ngiyabazwisisa ukuthi mhlawumbe baye bebukela labantwana njalo abakujayelanga ukubona kusenzwa ngumuntu wakithi ngumuntu wesintwini kufana nalokho okwenzakala ezibhedlela kumbe ngithi umongikazi wesintwini engakutshela izitho zonke zomzimba nesilungu engena hlupho ukwenza lokho kodwa nxa ungathi khona kakhuluma izinto zonke zomzimba ngesindebele kungaba nzima ukuthi ezekhulume izinto zensitha ngesindebele ngoba vele akushayelekanga kwenza njalo kodwa ngesilungu hayi uyakhuluma nje calaceleni ngoba kuyabe kungani kunormal
kodwa bakhona abathi nanku siyabona uBeyonce labanye abahlabeleli bemazweni kunye labe South Africa besiba lama video afanayo alamantombazana gida phose engunu kodwa abantu bayathakazelele la mavideo uthini wena nxa ukhangela osoku usenzakala ngevideo kaJapraiser
njengoba ngishilo nje ukuthi siyababona bemazweni siyababona beSouth Africa bayakwenza lokho njalo akula ukukhonona ukuvela ebantwini bakithi akujayelekanga ukuthi bekubone kusenzwe ngomunye wethu yikho bekhonona kodwa mina ngikubona okwenziwe uJapraiser kuyinto enhle kakhulu ngoba yonke into lesiqalo kumele siqalise somewhere so bazajayela I hope ukuthi bazajayela
kodwa ngokubona kwakho ubona ngani sizafika yini isikhathi abantu abazemukela khona ingoma kumbe amavideo afana layo nale ekaJapraiser kungela kukhonona
isikhathi sizafika yonke into lesikhathi sayo liyakhumbula ukuthi khona ngo-1979-78 sasingavunyelwa ukuvota abadala bethu babengavunyelwa ukuvota kwafika isikhathi baqala ukuvota abantu bazajayela ukuthi i-art must not be censored njalo ngiyathemba ukuthi uJapraiser uzaqhubeka esenza khona okwakwenzileyo ngoba enalahle ithemba uzabe sebaprove right abantu
abanye njalo ngabathi okwenziwe nguJapraiser ukuthi kuhuge abantu kathesi nanku abantu bakhuluma ngayo le ivideo okuzabangela ukuthi abantu bebe baningi abaya ebulenjini lapha ukuyabuka leyo video abesethola abantu abaningi abayibukayo ubona kuliqiniso yini lokho
mina ngibona ngani kube kwaza kwenzayo nje njoba ngisisho nje ukuthi khona iart akumelanga isenzwe ivideo leyi sesikhuluma ngayo lati nje sikhuluma ngayo ekhathi esemsakazweni ngenxa yokuthi khona nalokho kwenzakele kiyo kodwa manengi amavideo asewakhiphayo asikhaze sikhulume ngawo so njengoba besitsho nje ngesikhiwa ukuthi there is no bad publicity so mhlawumbe ubekwazi vele ukuthi ngendlela abantu abakhule ngayo esikhule ngayo especially eZimbabwe kuzaba lokukhonona nokukhuluma okuthize ngoba abatshayelanga ukumbona esenza imisebenzi enjalo bamazi esenza imisebenzi yesintu lokhu abathi traditional artist ngakho-ke hhayi mina ngibona ngani abantu kumele bejayele sibili ukuthi i-art injalo ayisikho ukuthi khona ngiyoqala emhlabeni wonke uwenza into enjalo siyakubona kuma-videos njengoba sike sakhuluma ngaphambilini aboBeyonce siyakubona kuma-videos awe South Africa awumhlaba wonke nje jikelele kodwa nxa sowusenzwa ngowakithi sokungani wenze ihlazo ngoba abantu ngabakujayelanga mina angiboni cala angiboni ephambanisile mina ngibona iyata
lo-ke bekunguVusta Mkhaya umhlabeleli ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye
Okwamanje sesisiya kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi wengoma zesintu uBrian Sibanda ozibiza njalo ngegama lokuthi ezebhubesi the Lion's Pride yena osethule isingle elesihloko esithi Dear Bambo Lwami uBrian udabuka kombimba esigabeni sebhambathi ePlumtree nangu ke lapha exoxalo ntungameli inkomo weStudio 7
Angibingelele kumphathi wehlelo ngibingelele kubalaleli bomsakazo ngicula umculo wesintu okuwumculo omusha okuyijenda entsha obizwa ngeAfro Imbube Traditional Music okuwumculo engiwusungule 2018 so far senginama-albums angu-2 nesingle track eyodwa eyenzwa ngethulela yona lana emsakazweni enesihloko esithi Dear Bambolwane okuyingoma engisebenze nama-artist angu-2 uKendi Ncube ongumculo wegospel noDonald Mlakazi ongumculo wegospel naye
bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngokuhlala ngase South Africa eSoweto obafika mhlawumbe ukuthi baxhumane nami bangaxhumana nami lezi nombolo +27 84 61 32 505 angiziphinde +27 84 61 32 505 sesiyakwazi ukuthi sixhumane siwazi ukuthi asihlele indlela zokuthi angazithola ngayiphi indlela ngoba for now indlela ezokuthi umculo muwuthole mhlawumbe bawuthenga ngakwazi ukuthola ku-USD
ubachiyela wapha amazwi abalandeli
umlayezo engiwubhekise kubalandeli nakho ngidlulisa amazwi okubonga kusukela ngisungula lo mculo ngisungula le iqebu ngiqala le ndima ngo-2018 ngibonga mina uxhaso lwenu
Ngeze bhubesi ke lezo The Lion's Pride uBrian Sibanda sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ubexoxa ke lo Ntungameli Nkomo Studio 7 kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela ubudlwangudlwangu kubandla le-CCC sobucaphekele enkundleni yokuxhumana e-X lapho sekuvinjwe omunye wenkokheli zebandla
Iningi lithi umnotho welizwe ubumubi kakhulu kuwonalo umnyaka esiwugqiba kusasa njalo elakusasa likhanya libovili bana. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.